Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-5 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhe bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya balokhu bengakancedwa.
Sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona, ya kwaphithizela kwaba njeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kwathi tu.
Abanini bhizimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali eningi ngenxa yokucithwa kwawo mahlayana mihla ngemihla.
Amabhizinisi amaningi ungafumana ukuthi khona ngesikhathi sokuthi abantu fanele ukuthi basebenza igetsi lakho, abantu babuye bazohlala emsebenzini bafone bengasebenzi.
Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane sebelubhekisa emuva kulandela ukudlala ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya.
Akuphumeki imoto ezilama number plate eSouth Africa ama-GP lalezo zile number plate eBotswana zivimbi indawo zonke ezinye zipake ezikhangelele kuleft ezinye kuright emgwaqweni amabhasi kungena space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abangalutholi usizo njalo bathwele amagabha avuzayo ngoba iningi lingasebenzi. Unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela iqembu labesifazana laba ababikwa besedlula amakhulu lamakhulu njalo besemadolobheni amaningi akwele South Africa uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ukuxoxisana labantu abangasisiza sesaze sadela ngoba so far ayikho lapha indawo esingazange sizibeke kuyo. Okokuqala sahamba kuyo i-embassy nje ukuthi sengisebenzisa eyinye ifoni umakhale kukwini omunye ngoba owakuqala wasuka wagcwala ngabantu ababefuna bona amabhasi lawo okuya ekhaya, so sengileyinye ifoni. So okokuqala sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona, ya kwaphithizela kwaba njeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kitu akuzange kube ngisho lomuntu owaphindawo waphenduka futhi kithi. I-embassy sakhulumisana layo enyakeni ophelile baba ngabantu ababevumile ukuthi bazosisiza kodwa abazange babuye, abazange baphinde nje bavele, asibazi lokubazi. Kwathula nje kwathula kwangani sokuvela okunye okuyizinto nje emagudugudini okungathi sokungathi kufuna ukuyingenela le ndaba kodwa iphelele emoyeni. Ngayibeka mina emaradiyeni iradio eSouth Africa kuma station ayiwa abalulekileyo amabili okugokela i-SAFM le-702. Ngaze ngaba lethuba lokuthi ngagcina ngikhuluma no-Aaron Mutsweledi yena ngokwakhe ngiyibeka ethi yena kupossible ukuthi sisizwe kodwa kuyakwenzeka lokhu uma sihlangene ekuhlanganiswane nani ne-United Nations. Kwaphela nje kwaphela kunjalo, akuzange kube lento futhi yaphinda yazo.
Kuyini elikhangelele ukukwenza ama-permits lawa awaphiwa izizalwane zeZimbabwe ngama ukusebenza?
Besifuna ukubeka umbuzo lathi before bengaka conclude ngendaba yama permit ngoba sibona ingathi kwaba lokuphathwa nje kabuchapha ngoba i permits zabo kokuqala bezingavezi ukuthi khona ngezani, samane nje sayiphiwa. Okwesibini zonke izinto ezibhaliweyo laphana izilekelelo ezifakwe laphana kuma permit ezokuthi this permit is non renewable no extendable, sifuna ukwazi ukuthi why bona babe qhubeka lokho bezi extender bengazange basitshela ukuthi isizathu sokuwa extender yini. Okwesithathu sifuna njalo ukuthi sazi ukuthi bona ama permit la injongo yawo vele yayingeyani babe jongeni ngokusinika lapho ama permit ende futhi asilandaba lokuthi bazosibopha noma bazuthini kodwa sifuna basivezele kabanzi ukuthi i permit yabo wayisebegijimisa nalezinto ezimbili kuphele zokuthi bafuna ukuthi siiphele kodwa bengasitshela ukuthi babe sinikelani thina asinandaba la ama permit abo njalo silazi into eziningi esifuna ukuyazenza ekhaya esizifundileyo la khulu sicela lisicelelele umuntu okuthiwa ngusibanda onga omela abantu bediaspora lapha eSouth Africa sifuna ukuba le meeting laye omama thina balapha eJozini sibaningi kabi futhi ngabe liyazi izinhlungu esilokho esilazo soka sibulawela ngaphakathi please siyacela like lisidingele oyedwa ozathi asi anqonde mina ngqo athi ngifuna umuntu lokuthiwa ngufatima umama unoma sifuna ukukhuluma laye ngendaba yani ngendaba yama permit nendaba yokuthi umama permit ezophela bajonge ukwenzani ngoba iningi alisasebenzi ende insuku zonke ngilokho ngithola ama calls abantu besithi kanti awufaka ngama pass they are still relying on me ukuthi kona yimi ngizaphuma lempendulo kodwa anginayo impendulo ngoba nami sengizengingathi ngiyahlanya.
Lo ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela abeZimbabwe abahlala eSouth Africa abadinga usizo lokuthi babuyele ekhaya. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Kusenjalo ummeli wesigodlo seZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamadziripi utshele iStudio 7 ukuthi sebeqoqa uluhlu lwamabizo abantu beZimbabwe okufanele babuyele ekhaya incwadi zabo zokuhlala eSouth Africa ngokusemthethweni zingama ukusebenza ngonhlangula kuwonalo umnyaka ukwenzela ukuthi babe lolwazi lokuthi bangaki njalo bangaphathiswa ngani. Abanini buzimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali enengi ngenxa yokucutshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi olilunga njalo ele-CCC uMnumzana Abednego Bhebhe.
Ngenyaka nxa sikhangele ezamabhizinis sibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba sivele sibe sine-deficiency eyokuthi-ke basilamagetsi njalo indlela amagetsi ahamba ngayo lokho iqhubeka inabuluka ama-hours esilabaningi amabhizinisi amaningi-ke uzasifumana ukuthi kona ngesikhathi sokuthi abantu kufanele ukuthi bayasebenza igetsi lakho abantu babuye bazehlala emsebenzini bahole bengasebenzi so nxa abantu behola bengasebenzi kutho ukuthi yona leyo company inzuzo encane ekade nayo isithethwe yonke isihambile soka ngiboni-ke lo nyaka kusuka nganeno kwakuqala lokho okwesibili vele sijayele ukuthi sibone-ke kumabhizinisi ukuthi nxa kusiya ekhethweni ama-investment kumabhizinisi siyibone ifinyela nxa kusiya ekhethweni abantu abaningi siyasibabone bengasebenzise izimali zabo ngoba befuna ukubona ukuthi impumela yokhetho izaphuma njani bese befaka-ke i-investment yabo ngibonani lo nyaka ibhizinisi kanye ngiyiboni iphakama lezizathu ezinezenyezibekhaya ezilandelayo okunye-ke okuqakathekileyo yikuthi-ke i-history yeZimbabwe izakutshengisa ukuthi-ke akula opportunity yokuthi singathuthuka siye phambili ngoba okweminyaka yonke yona le ekade ibuswa after independence ngo-1980 besibuswa libandla elilodwa elehlulekileyo ukuthi lilungisise ezomnotho zibe nganelo kangiboni besiba namaplani kumbe besiba namaqhinga ukuthi bakulungisise abehluleke ukulungisa nge-42 years so kutho ukuthi umntaka walo nyaka hhayi sikhangele kuphela ukuthi kona khonoko kuyake kubambeka nxa ulokhu sakwanisa ukuthi abantu babuye ubanike khonoko okuncane sizakhontinua-ke sibanika khonoko okuncane kodwa akula qiniso njalo kwakukhangelekanga ukuthi kona singaphumelela kumba amabhizinisi angaphumelela.
Ulahlekelwa inzuzo enganani ngenyanga ngenxa yokusilela kwamagesi?
Nginesiqiniseko sokuthi nxa singa-avareja ntukamili ukuthi amagetsi ahamba wesikhathi esinganani njalo ahamba ngasikhathi bani kungasinika-ke ukuthi sazi ukuthi ibhizinisi ngabine njani okwakuqala-ke ntukamili ukuthi-ke sibona kakhulu amagetsi ahamba emini nesikhathi sokuthi abantu babesebenza aphendule ebusuku abantu sebenzele so ukuthi lezindlela amabhizinisi ayenza maybe mhlawumbe i-24 hours yiyo kuphela esingathi khona bayacompensata i-production yabo bese besenza ukuthi-ke kusetshenzwe ngesikhathi esiningi ebusuku bezama ukuthi baqamukele amagetsi bese kuthi labo abasebenza emini labo abasebenzisa amagetsi indasi esebenzisa amagetsi ngibone ngani-ke sekuseduze ukuthi bavale ngoba sebethona abantu behlezi kube sekuthi labo abanemali-ke bayinveste imali eningi kakhulu bezama ukuthi badinge isola bayenze ama-solar fields ukuthi bakwanise ukuthi basebenze so ngalezo zizathu engizibethayo ngibone ngani sibisibili ngakhuluma ngokuthi kona 65% of i-production has been lost ngenxa yentozo lezenzeloshon.
Hello-ke ngumnumzana Bednico Bebe usomabhizimusi olilunga njalo lebandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokulungisisa udaba lokucitsha kwamagetsi. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angumakhelwane abalisa iBotswana leSouth Africa sebelubhekisa emuva kulandela ukudlala ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya. Lo nyaka iningi kade livakatshele ekhaya ngenxa yokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana le-COVID-19 ezabavimba kuminyaka emibili edluleyo. Intatheli zindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Umphathi ntambo obona ezokungena kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mukheti uthi kuphume phose abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i-145,706 kusukela mhlaka 20 Mpalakazi 2022 kusiyafika ku-1 Zibandlela 2023. Uthi izihambi lezi bezisebenzisa umngcele weRamokhovan belubhekise eZimbabwe kulabanye abasebenzisa imingcele emincane efana lematseloje lemlambabheli kodwa bengafakwanga kunani eliphezulu. ELeSouth Africa lona lithi kuma abantu besiya eZimbabwe bafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ngelanga besebenzisa umngcele we-Beit Bridge. Inani eliningi ngelabantu abahlala njalo besebenza emazweni aweBotswana kanye leSouth Africa. Inombolo zitshengisa ukuthi kungabe kungene abantu abangafika phose ingxenye yesigidi i-500,000 besebenzisa imingcele etshiyeneyo ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhefu. Unkosikazi Nomsa Ndlovu kade esemngceleni we-Plumtree esithi kawuhambeki isihambi ziqeda amahola amaningi semzileni.
Kumele siphume sathola ukuthi vele ngale phandle laphana okuthiwa ino man's land akuphumeki imoto ezilama number plates eSouth Africa ama-GP lalezo zile number plates eBotswana zivimba indawo zonke ezinye zipake ezikhangelele kuleft ezinye kuright emgwaqweni amabhasi kungela space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume abanye abalezindlu bebehamba bekade egangeni le beze bekhona le
bizimusi yemoto esithwala uZulu babika ukuthi bayenze imali enhle kakhulu ngesikhathi sekhefu lapho intengo beziqonge okuphindwe kuze kufike kathathu. Omunye ole bhizimusi yebhasi ehamba phakathi kweHaveron leHarare eyezinkulu Travel Tours umnumzana Charles Ndlovu uthi kakaze abone ubuningi babantu abaningi emngceleni okwesikhathi eside.
Ngiphume ebhoda eRamakhwebane ePlumtree namhlanje ngithe mphuma ekuseni ilayini yemoto ekade zingena bezihamba kuno man's land ebridgini abantu angikhulumi ngibala labo abahamba straight phakathi singakabali labo ababhoda eceleni engangeke baqambe ukuthi bangaki kumbe mboneni. Kathi esingikhuluma ngikonekhi lapha etown okugadelwa khona amabhasi sengiwabale abangu-8 wonke aphuma egcwele ele standing sisayisemnyango.
Ukuphithizela emngceleni weplumtree le-Beit Bridge kuza ngesikhathi iningi labantu belubhekisa emuva kuyaqala umsebenzi kumnyaka omutsha ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi kwele Zimbabwe iningi selaphuma elizweni kuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa. Ocubungula ngezombusazi umnumzana efidlela Ncube uthi ubuningi babantu abaphuma elizweni abumangalisi
khona lokhu nje ukuthi ubona abantu abaningangaka bewela imifula besiya kwelaseBotswana kwelaseSouth Africa lakwamanye amazwe kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe lakithi lidilikile alila misebenzi alila mpilo nxa uhlezi kulwa kawukwazi ukondla abantwana ngendlela efaneleyo lanxa behlupheka khonale besethuselwa betshaywa ngezenophobia bakhetha ukuyaphila khona ngale ngokuba ngoba kungcono ukuba ngale kulokuthi babe lapha lapho ongasoze kube lempilo edla kancane.
Elizimbabwe lizabamba ukhetho lokudinga inkokheli entsha lonyaka mgodwa uncube uthi kabone abantu bephenduka ekhaya ngobunengi ukuyavota njengalokho okwenzakale ngesikhathi bephuma besiya kukhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha.
Babuya nzima baphenduke nzima ngakho kasoze kube lula ukuthi bavote bekufanele ukuthi baphi ithuba lokuvota bekudiaspora khona ngale.
Abahlala phandle kwelizwe bahambe ekhaya ngobunengi. Ngumqondisi Dube oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele eBotswana.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzethula uluhlu lwenhlelo zikahulumende wakhe eziphumeleleyo ngomnyaka odluleyo. Leli phephandaba lithi Mnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi ufuna ukuthi uhulumende ahalaliswe ngokwethula intuthuko ngomnyaka odluleyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com liludaba lokuthi amapholisa amane abotshiwe emngceleni we-Beit Bridge bencedisana losomabhizimusi othiwa nguBernard Mnangagwa ukuthi basuse ilitshe le-lithium ore phandle kwelizwe okungekho emthethweni. Kwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Injani Studio 7, hello Studio 7, thanda ukulibingelela badala donke elisinika indaba ezohlonze, indaba esisakhayo, indaba ehayi ezisitshelayo ukuthi kwenzakalani elizweni. Hayi ngiyabonga la mithi umnyaka wokuqala sikhangelane lama-election a-2023. Hayi bafowethu abentanga yami, asambeni siyevota bafowethu, asisukumeleni phezulu sitshitsheni izinto elizweni lethu, asisukumeleni phezulu, asisukumeleni phezulu bantu abatsha. Yini engilikhuthaza kakhulu ukuthi asambeni siyovota bantu bakithi, asambeni siyovota nje singabona ngeseliwani sivotele nje i-CCC sonkeni, then okunye sathi sesiyibona imiphakazi ngakithi ngabafowethu ngabekhaya sathi-ke sesikhiphile iZANU-PF yiyo esincindezelayo esenza siphile kwamanye amazwe, khuluma nginje kwethu South Africa. Asiyikhipheni badala, then sesilungisa izinto iZANU esingekho umncindezeli abakulayo. Ngiyabona.
Hello, hello, hello Studio 7. Injani, ngiyabingelela lonke basakazi bakwaStudio 7 nabalaleli bonke igama lenkosi eminyakeni omusha.
Siyabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu umsebenzi omhleli siphathele wona, sithi umnyaka omutsha sindawonye angasakube ngumnyaka ozaba ngcono kulayo yonke le minyaka. Sesikhiphe izana abantu bonke bebambane bemunye bekwazi ukuthi bayabambisana noma bengaboni ngasolinye bazaphela bekubone lokho as long as sebekhiphe izana. Izana ihluleke ukuthi khandela abantu amathuba omsebenzi, yehluleke ukukhandela ingane zethu isikolo, education ibingcono ngesikhathi sisakhulu zabomgabe. Isikolo manje asisafundiseki abantwana bethu, yadula ngendlela eyisimanga and lamatishala awekho, aholi atoyitoya. So ngathi iZANU PF le khona yabomnangagwa ibulele wesilizwe ngoba education sector isekho, health sector isekho, imisebenzi ayisekho, abantu badlala ukuhlupheka, lalokho abantu bathe bakhola kuyadula ukudla kuphileke elizweni likamnangagwa. So ukuthi noma umnyaka wenza engafuni ukuthi abambe ngenkani umbuso ukuthi abantu bezimbabwe ufuna ukwenzelani, mina angazi impela. So abantu bezimbabwe abavuke emaqandeni ukuthi bebone ukuhlupheka lo sizwe abalukhandelwe ngumnangagwa. Namanje ubhizi ukinathela ama-opposition wafake emajele ukuthi ufuna ukubabopha kuze kube nini uJob Sikhala, uzoze edele mase beze bashonela phakathi.
Livuka njani kuStudio 7 labantu abasakazi kanye nabalaleli bonke emagumbini amane omhlaba. Sibonge uNkulunkulu sigcinile sangena kunyaka ka-2023. Ya sesithi 2023 umnyaka kajaha kangena, ujaha kangena, ayikho into ezohlula. Ngathi abantu bengabambisisa laba abasasekhaya njengamanje, abantu abazibona ukuthi barejistile ukuvota, silungiselele 2023, sikede ngezana uMnangagwa 20 lunyaka wakhe wokuhamba. Every time mayilanga litshona makuphuma ilanga lishoni ilanga licho ukuphela kwesuku zikaMnangagwa esengu president isuku zakhe zibaliwe njengezika Nebukadnezar siyabonga 2023 kangena ujaha
salbona ku studio 7 nabalaleli vuka mthwazi vuka abagqithi ngibingelele abazali bami okhulumayo Godfrey Moyo ngibingelele ubaba nomama lapha bakhona lokoko nina kababa ukoko wami ngithi nabantu abami inkosikazi ngithi philani ngenkosi ku 2023 hayi sinqobile unyaka usificile unyaka ngoba vele besiwulindile siyabonga konke lokho nasemasimini noma singatholanga lutho singalimanga asithembeni inkosi yiyo ezosihambela phambili ngokuswela ezokulima inkomo nje zingamathole zonke
Ngitshona njani, hayi ngiyalibingelela ngenhlonipho enkulu kakhulu nangokulithanda ngilifisela impilo enhle ukuthi uThixo ayesibala nesikhathi zonke. Okhuluma ngosibana walebuzwana lapha ngesimanga ngohulumende weZimbabwe ngesimanga kakhulu ngoba lokho akukulunga senza ingane into zemazwe nasentshonalanga abazithandi mangithi ngikhanyele ngibhekile elizweni lakhe yena uMnangagwa akulamali usebenzisa imali yamanye amazwe okuyikuthi konke lokhu ma kungatshintsha kuthi abafuni imali abisetshenziswe elizweni lasezimbabwe kuyawuyanga njengoba okundlela okukhangeleke nganxa uMnangagwa okubona kwami ngibona ingane umuntu lona lobehlezi lobelele akacabanga ukuthi ilizwe lakhe liyahlupheka kalilamali kalilani yilo nje and ayikho into engayicabanga vele kuyokhatshana bonani ukukhatshana ulele nje khahla uyangimangalisa lo muntu ngendlela abenza ngayo bona benze nganabancenge kodwa hhayi kuyabayama yikho ubona ukuthi inkani vele ayisizi lutho kuyabayama sibili kakhulu ngoba into esezimabhekana kayilunganga lana imbi selani ilizwe zithwele nzima abantu bathwele nzima lizwe ngendlela ebuhlungu khathesi amanye amazwe abanikwe yimandla kanyana zenze zibuya zinikile ukuthi zingeze abafana bathatha bafake ezikhoneni abakhangeleli ukuthi lize lihluphekile liyasho ukuthi into eziningi ubabo bayatshotsha bafake ezikhoneni imali yona banikwa ngamanye amazwe beniwona ama-US dollar la bayatshontshe babuye bayabisele kube bona ama-ministers babo bona labaseleli bakho uMnangagwa asazi ukuthi lize lakithi lizabuswa ngumuntu njani shuwa laba ngankulunkulu yakwenza kuphonga ukuphuma nje angikwazi unkulunkulu angena njani enhliziyweni bathiwa umbuso lana banika abanye abazakwazi ukukhangelelela abantu bezimba heyi la bantu bazwisa ubuhlungu kakhulu uMnangagwa lapha hayi nalo muntu vele kacabange ngetshontsho hayi ungambona ekhulu umuntu indoda ihlakaniphile hayi kula kuhlakanipha lapha kuhlakanipha kakukho ngitshontshontshontsho yabona ukuthi lize sibili indlela abayenza ngayo beqotsha amakhwelize yikho konke yabasekuhlupha senihluphekwe ngize ngikhumbule ngo-1985 umgabe ekhuluma naye kodwa wayekhuluma iqinisekano ngesikhathi sangikhona zezaliwenye indawo ewelehelapho sesithi ilizwe lezimbabwe balithengisela amakhiwa so nxa sebelithathe ezandleni zamakhiwa kumele balithenge labo libike sezandleni zabo kodwa behluleke ukwenza ngendlela eqinisekako beliphuphile babe sezindlela engayisiyo sebebulala bona kuphela ubuntu ubuthuthaba babangabi futhi
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukhetho lokudinga usomlomo wedalele the house luqhubekele phambili izolo okwesithupha lokhe busehlula. Lokhu kuthiye inkokheli ivumelana ukuthi kuqhubekele lamuhla emini ukuvota. UKevin McCarthy nguye ofuna ukuthatha lesi sikhundla kodwa kuyehlula ngoba amanye amalunga ebandla lakhe engafuni ukuthi asiphathe lesi sikhundla. Sixoxe lolandela ezembusazwe welemelika umnumzana Busanintini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami ngibona ngani izinto ezivakala ngendlela ezivakala ngayo ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yathiwa ngu-Donald Trump imi mazonzo imi ngenyawo olulodwa kabakatholi i-leader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi esikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump yena wakukhangelayo wakhangela eceleni kumbe sibi wakutolerate ikakhulu indaba zama-conspiracy theories. Siyananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elodaka ebusweni even indlela adila ngayo okwenzakala ngo-January 6 wayekhanya engumuntu ongani uyatolerate ubuklu buka-Trump lama-white nationalists. So ngombono wami ngibona ngani khonokho kwenza amanye ama-members amalutshwane ama-Republican engani ayathikizwa ukuthi amvotele. Yinkho sibona nje kungani amanamba kawahlangani kodwa mshuwa kulama-negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa mhlawumbe bazogcina kuyatholile amanamba abawafunayo kodwa khonokuthi ngibona ngani kuyaqala ukuthi wenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa kujayele nje ukuthi kuvotwe kawani kulunge but khathesi bavota oka number 6 kukhanya lokhe elenkinga lokhe kule deadlock. Sizabona ukuthi kuyaphetha ngani.
Siyabona lapha lalaphaya igama lika mnumzana Donald Trump liyathutsha. Ubona ungani uTrump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican?
Yebo, kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuphathi yama-Republican. Ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubukliwi kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo. Bananzelela ukuthi uMcCarthy eyi-majority leader engaletha izinto ezimbi ezivela kwesikhathi sika-Trump. So bengabe bekhona abalutshwana abathi bona hayi bona sebefuna ukugeza izandla bechiye izinto zika-Trump emuva bekhangele kutsha. Kodwa ngokubona wami labo balutshwane ngoba uma sibheka I think yena udinga kumbe ama-votes angu-218. Ngombono wami ngibona asala sure ngibona ngani usetholile afika 200 kumbe 201 kula bantu abangu-20 kuphela abangani abafuni ukumvotela. So laba angafuni ukumvotela ngombono wami ngibona ngani mhlawumbe yilaba abangafuniyo ukuthi iparty le iqhubeke ilo muntu owayethandana lo Trump.
Lo ke ngumnumzana Busanintini olandela izombusazwe welemedika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abangalutholi usizo njalo bathwele amagabha avuzayo ngoba iningi lingasasebenzi. abanini bizimusi bathi uhulumende umele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba balahlekelwa imali eningi ngenxa yokuncitshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.